Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uzulu uyathandabuza ngokuqhakatheka kwebutho ngelanga lokunanza imisebenzi yabakubutho elikhona lamhlanje.
Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beze belahlumlomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama-bond free abakwazi ukuthi impi injani.
Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu kungelambadalo amatsiyane enkuku ezilamalanga alithumi besithi yikudinga nje amavoti.
Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu beZimbabwe lutshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidla etafuleni besidla ezimnandi.
Amapholisa ogatsha lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo ebusuku ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo.
Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasisebenzisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza ilanga lokuqhakatheka kwemisebenzi yabakubutho lamuhla ngelanga leDefence Forces Day. UZulu uyabuza ukuqhakatheka kwebutho ngelanga leli kulandela ukuhluthuna umbuso okwenziwa ngamabutho abaphathisa ukususa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lomdlalo wenguqu enkundleni yeNational Sports Stadium lapho iqembu lebutho elizadibana khona labo sowabo bakwele Botswana. Abaculi abalodumo abagoqela imafikizolo yakwele South Africa uSandra Ndebele wakobulawayo Londux Malax Jr. wePlumtree bathokozise abaningi eHarare izolo ebusuku ngelanga lokunanza amaqhawe esizwe kulandela umkhosi weHeroes Day. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, obesemkhosini weHeroes Day izolo, uthi amalanga la aqakathekile ngakho sebeqoqe umkhosi weHeroes Gala eBinga ngempelaviki lapho umhlabeleli olodumo uDT Bayo Mudimba, owazakala ngengoma ethi Kujata Jata, uzaxhasana labanye abaculi ukuthokozisa uZulu. Ukuze sizwe okuningi ngalomcimbi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Munsaka, yena oqala ngokuchasisa ngokuqhakatheka kwelanga lalamhlanje.
Umsebenzi oweHeroes owamaqawe ethu elizwe uqhubeke kakuhle endaweni esijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe seNational Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asikhangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni atshiyeneyo, sikhangele okwenzakala e-Ukraine, sikhangele njalo sokusenzakala kubo-China, labo sefunqasa umsindo wabo, labo-America kunjalo, labo-Taiwan. Sikhangele ukutshona kusenzakala endaweni ezinjengabo-DRC khonapha eduze, abantu besilwe eMozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasincweba kusitshengisa ukuthi hatshi, laba abantu abalondoloza ilizwe baqhakathekile kakhulu. Baqhakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumulomo bethi hayi ungangcono ibuye impi ngoba ngamabone free, abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzibusa kunjani, abakwazi ukuthi ukukhululeka kutshoni, ukuthi hajj lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yipeace kule security emnandi. Kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukukhulumile inhlelo ezijineyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama, alisuze liphakame kanye, siphakama sihamba step by step, sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili, ilizwe liphumeleka, liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokho kwenzakala, asinikeni uhulumende isikhathi isikhatshana wenzela ukuthi esebenze, konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulomkhosi we-Heroes Gala ngempela viki ezayo kuyini okuyabe kusenzakala lapho?
Akubizwa ozwayo eBinga ngempela viki olwesihlanu 13th August eBinga Center eDDF Shipping Hall. Lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owatshaya ingoma othiwa ngokujadajada, uyabe esebhinga ecula kugala yethu, abantu becazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu. UBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endaweni ezijene ezebhinga ababe bemncedisa ubusuku bonke, uyabe kuyipungwe abantu becazeka benata begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBhinga Saudi, lapho yabecula khona ntambama elusulu center, yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBhinga ababemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So buya nini ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana yenu uBayo Mudimba. Sikhumbula amacawe ethu obaba Oscar Jaya Muntanga abafayo befela ilizwe leli ukuthi thina sisale sizibusa, sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBhinga.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka isiphatha amandla sebandla lezano PF eBhinga obikhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi, hathi ingcosana abayitholayo okwamanje. Bathi bahola amadola eMelika aphansi kwamakhulu amabili okwenza baphile nzima. Umnumzana Isaac Mabuka owalwa impi yenkululeko olilunga lebandla lezaphu uxoxe lo Gibbs Dube ngabakubhekayo.
Into eyayilwela lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo, and njalo wahamba kwalwiwa. Kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa, kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hhayi kungangcono kufiwa. Hhayi bo, nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweni ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi, ayisikho okurayithi ukuthi ona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi, sesibatshaya ukuthi ona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalwela ilizwe. Abantu laba okathesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance, kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo, abakuleyani side nxa si separate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekuside abantu abadubekayo I appeal ukuthi lo hulumende ancedise lanxa enama-allowance kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule ayephezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi kona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu laba bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela umjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hhayi wo asincediseni abantu abalweli lizwe
Loke ngumnumzana Isaac Mabuka ilunga lebandla lezaphu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu amatsiyane enkuku kungelambadalo Uhulumende uthi uza kupha imuli ezedlula izigidi ezintathu 3 million amatsiyane alichumi aselamalanga alichumi ngamuli inye. Njengendlela yokuphathisa uzulu phakathi kwendlala ekhona elizweni. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi lolu hlelo alusoze luphumelele ngoba kuzamele abantu bathenge ukudla kwenkukhu lezi khona ukubiza imali ephezulu
uhluphe silalo ngelokuthi abantu eZimbabwe sebe desperate kakhulu ba desperate ngemsebenzi ba desperate ngama ngokuthi bayenze imali kanti njalo futhi silabantu abangela inhliziyo abalenhliziyo ezimbi abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe nxa ye desperation yabo bangasetshenziswa nje liloba yini bona abantu abatshelela umongameli eceleni yiba bayizigangi kakhulu ngoba akula project ukuthi kuyaphungusuka uthatha siyano nika bani into leyi kayiqali sayiboni senzakala ngabo 2014 owayengu vice president uphele ubaba umphoko ehambe nika abantu amatsiyane abantu abathole lawo matsiyane ngangilandelela kuhle sibakwazi yakwazi ukuthi amatsiyane akhona ayengama reject angakhuliyo abantu balala bekhangele befuna lamatsiyane lenkukho singakhuliyo abantu bevalwa amehlo ngabantu abagangileyo abafuna amavoti besebenzisa abantu futhi kuyadanisa ukuthi uthole umongameli etshone busy enikana labantu amatsiyane into emele kumbe zenziwe ngabadomeni lezobedebe benika abantu amatsiyane kanti futhi uzanika abantu amatsiyane ngemva kwalokho ukudla kwakhona ungabanikanga uthi bakwenzeni bakuthathe ngaphi njalo futhi siyakubona ukuthi into le akusoze kuphumelele sesidiniwe ngama-projects ayenziwa ngohulumende angingathi mina nxa ngingavumela ngithi akalangqondo ama-program ayenziwa ngenxa yokuthi kuzama ukuba nje abantu kuba abantu bebelokhu benika izinto ezingancediyo uhulumende lowo nxa eserious ngokufuna ukuempower abantu umongameli kavula ama-EPOs ama-ezimayini lawa agcwele ilizwe lonke laye umongameli siyakwazi ukuthi enjeyana ulama-EPOs uphe gama amayini indawo zonke lapho wagrebha ilizwe lonke walifaka ama-EPO nxa eserious ngokuthi ufuna ukuthi abantu bezimbabwe baparticipate kwi-economic development kabavule ama-EPO banika abantu amezigabeni bamayine indawo zonke igolide lokunye okwembiwayo okukhona kule ama-diamonds bavalile badla bodwa kodwa thina amazimbabweni selokhu esitshona siphiwa amatsiyane angancediyo kuthiwa sizathuthuka ngamatsiyane bona besidla into besenza imali ngento eziqakathekileyo so khona lokhu kuthiwa yikujwayelwa ngabantu abadala abasithatha nje badlale ngathi lathi futhi siyathatheka sithole sihlabela sitshaya ikonkonya sitshaya izilogani senza into ezingalangqondo
Ngokubona kwakho kuyini kade kungaphumelela ukungenza ukuthi lolu hlelo luphumelele ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abavele bedinga lezinkukhu
into kade imeli yenzakale nxa kuku njengoba ngishilo ukuthi abantu laba kabakho serious vele abakho serious ngitsho bathatha abantu basithatha nje njengemidlwane ngabe kufuze ukuthi bathathe babize abantu ukuthi abafuna ukufuya inkukhu abantu ba-apply balandele baphiwe lokudla baqale ba-trainwe bafundise ukuthi inkukhu zakhona azifuywa njani. Ngemva kwalokho futhi inkukhu zakhona ungazifuya akucaca ukuthi ziya kuya ngapi. Kule market yini inkukhu zangkhona. Kambe sho nxa uzathatha abantu abangu 3 million ubenze ama farmers enkukhu kuphonga ukuthi wavunja khona kwalekwa kwabakhona kweziwuta. Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshone libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidle etafuleni besidle ezimnandi.
Aloke ngumnomzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 esewange. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka esipha inhlonipho yamaqhawe abalwa impi yenkululeko abangaphiwa ngalinhlonipho abafana lomnumzana Ndabaningi Sithole lo James Jikerema abancithwa linhlonipho ngumnumzana Robert Mugabe. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi inkokheli yamabandla aphikisayo ibikhona emathuneni eHeroes Acre izolo izonanza ilanga lamaqhawe. Kade bekhona babalisa umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Lavmo Maduku okhokhela iNCA, lo mayor wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kunye labanye. Kodwa umkhokheli weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yakhe abayanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7. Ngicela libale yami mina ngumasoka ovela esigodini. Now into engibuya ngayo lapha ngiyokuthi khona khangelani khathesi lina bantu bakamthwakazi lelithanda ukuvotela amashoni, khangelani iBulawayo ukuthi ingcole enjani. Ake livusa inkophe sasazi iHarare yengcole ukwedlula zonke. Namhla iBulawayo yiyo esingcole ongaza kukubona. Mina ngikwazi ukuthi abantu besiNdebele linjani. Khathesi selifaka uThamisa lowo limfaka ngaliphi? Ngoba vele amashoni asozawafa asithanda thina abantu besiNdebele, thina into esizisondeza kubo. Angazi ukuthi kade vele into abantu besiNdebele ndiyangehlula abantu bakithi mina. Hayi hayi, ngoba kathesi kunjeni umuntu wesiNdebele yi-3rd vice president, kanti thina siyahlala sisemsileni nini kuze kube nini lokho esisemsileni? Kanti why lati singasange omnye umhlobo la ukuzama ukukhokhela ngoba sokwehlule lokho kwamashona.
Studio 7 ndinjani? Tungamili Nkomo ninjani? Hayi, ukwezweni lethu ngokwezweni lethu abantu ma befuna nje laphana kulunge kabayeke ukukhombana ngemunye umnyeli wetubane omunye etubane. Angeke yalunga mayinjalo laphana. Into ekhona kufanele ukhitshe isitha, abantu khona bezoqala ukukhombana-ke ngemini. Isitha esiyiso sibulalile ilizwe sesiphumile. Hhayi nje abantu abakhuluma lapha ngokuchithi abantu abadala njalo impiyo ngeke uchithi bayibone. Le ndlala le khona ngeke uchithi bayibone. Le mali engekho ezweni into abayibonayo. Kodwa ma umuntu ezokhuluma ikudlala ikudlala phela lokhu kukhuluma ngemthwakazi vele into engazaziyo ukuthi imi kuphi. Mthwakazi bami kayibuye ebantwini, ingabe imthwakazi emlonyeni yalaba kuphela, ingancedi ngalutho. 2023 kuyathi sokusiyavota, imthwakazi ithi yona kayivoti, isibuya ngezinye indlela ezingasizo. So umuntu obonayo kakhuluma amagama anjengala akhulunywa lawa abantu, ikakhulu abomthwakazi, angitsho umkhokheli womthwakazi, abalandeli bomthwakazi, ungathi bonke nje angake ngeke mbalingansithi bafana nami. Ngibona ngathi nje mambabhekile babonakala nje bafana nezinje ezigogotha isigodi esinyama zisekudeni. Azivele zona zingafaki umcolisi ngekhanda. Azivele zona izilandeli lezi ezilandela imthwakazi, izilandeli asobalandeli, izilandeli zihamba lo moya ziyaphephuka nje. Umuntu yena mayefuna into yakhe kayenze thule, engayezi sithi ye wathi amnamboni ngemthwakazi leyo. Abantu bangikhona lawa baqondisa inkulumo njengamadoda amadala afuna ukulungisa ilizwe lakhe, hawu kuvela bephume nje Josaka ehamba ngaphandle kwe truck abayeke le into kakhulu.
Hey, salibonela ku Studio 7 inyalibingelela lonke ndawo ngezindawo khule labasakazi bakhona bomtungamili inkomo bakithi linjani kodwa sihlobo hayi kakukho kunenge nkutshoyo lapha nje luma ngale ntombazane yasenkayi lethi siphathele umkhwenyana kobulawayo umkhwenyana weshono wasibulalayo igugurawundi lasibulalayo angazi ukuthi ngibele ngindlela zokuxolisa sezoxolisa ukuthi sethethe umfazi kumbe sethunye indoda ukuthi ezoxolisa ngaleyo ndlela ukuthi uzabe thwa imali hayi kuzima lokhu bakithi kube kufanele sihlalele ebe umkhwenyana wasenkayi ephelele khona lenkayi lakhona le kweyisezala emashoneni le hayi kobulawayo kuzositshela ukuthi usebuye lomkhwenyana usijwayela kabi lo mamalo usidelela kabi kugura undelela lasibulala lelo yakathezi lokale sabulala abantu
linjani basakazi baka Studio 7 hayi bantu sizesilonda lokufaka la ama-odeni abantu bakhuluma kuze kube kathathu umuntu wana asazi ukuthi lani sesisenza njani silithembe kangaka zama ukuphawula la le meseji liyihambise sibili bengicela ukuthi kumbe lingayiphinda kabili isicelo angijayelanga ukufaka ku-Studio 7 yakhuza amagweda ukuthi akayekele utshwala lobo kuthiwa yintengo sinde sikhuze lalabo kuthiwa ngamabhamba athi labashurubu ababuya emhlabeni wakithi ematapa bayelaphana bedakwe izinjengu bethole lamabhemba befike bengene ngaphansi beqalisa ukudiliza amapili emgodini bedakwe izinjengu abanye bafika 60 bangaphansi khona lesokuze kulinda iblack boot ngenxa yokuthi abakwazi imvelo lenhlonipho ekhona igolide alidakelwa njengu bengasuki kibo bethole amabhemba bethole umona besiza kithi laphana ematapa laphana kathi sibangaphansi khonaphana sebengamalinda khonaphana siyacela ukuthi ojweja bekebekele ukunathi njengu ngabe siyemgodini siyacela sibikele isiphuze logweja lalabo kuthiwa ngamabhambazi bengaphonge ukungena nje bezenza amabhozweli bengakwazi ukuthi benzani yabona
ivukile basakazi bakaStudio 7 siyafaka ama-odi elandelana kodwa kafundwa lapha abantu umuntu ka-1 uzwe befundwa kathathu angazi ukuthi kumele wenzeni kumbe kulekhodidi ukuze ungene emsakazweni hhayi-ke sizama ukuphuthuma lapha sikhuze ikakhulu laba abantu okuthiwa ngamashurugu la abantu laba kumele bazazi ukuthi lapha abakhona bakwazi ukuhlonipha ukuthi indawo le ndawo ilamasiko bathenga amabhemba bathenga amahloka bagade izimoto basuke khona le kibo komhlabulenzondo bethole amabhemba bezothatha igolide bedakwe izintshengu intshengu kayihambelani lo muntu otsheketshayo ongena emgodini umgodi awula ntshengu bangene-ke bedakiwe babuye kithi kwele matapa khona bala bedakwe izintshengu zabo lamabhemba abo bafika baxotsha abantu babakhuphela ngaphandle enyangeni ezidlulileyo babakhuphela ngaphandle abantu bakuyileyo ndawo abantu bakhonapho lo mhlabeleli lo efelabhusu umarabini wahlabele wathi ungawufika endaweni voqala ubuze kithi babe besiyangena-ke khona phala bexotsha abantu baphumela ngaphandle babe bengena bona bedakwe izintshengu wabubadla umgodi qiphu wabathatha abakabayekele umhawu lokudakwa zintshengu lamabhembabo athe sebengamalinda kithi khona phana ematapa
salibonani basakazi bakaStudio 7 labalaleli bakaStudio 7 nalinjani ukuphila hhayi mina ngiphilile lokhulumayo ngujoshua ncube esigabeni selubhani ngokuhlala nisejubheki la mina ndokudana ngosisi wami lo udadewethu obuya eze ukuthi sebuye lo mkhwenyana uze kwethula umkhwenyana kwelakibo emathebeleni kobulawayo mina ngibona ingani ubuye enxele udadewethu nga uthethe umkhwenyana wamusa lapho kuzalwa khona yena wayambika umkhwenyana lapho kuzalwa khona yena wathi sengibuye lo mkhwenyana abazali bami nangu wamutsho lokuthi ngibani manje udadewethu khanya ubuye lo umkhwenyana olisandla ekubulaweni kwabantu bemathebeleni ngegugurawundi uzemethula angazi kumbe udelela usisi kumbe wenzani kodwa ngakhanya limbonani uyasetshenziswa abantu bakulesedlweni laba kebevula amehlo ngomuntu wakibo ngayisetshenziswa kusasa udadewethu uza kuthi vele ngiyabaza abantu bakithi bazwa ngogodo yiyona la mandebela njengala and ngokukhuluma kwakhe ekhululekile ngiyabona ukuthi yena ngakibo igugurawundi kazange eyiboni ukuthi yayisenzani kanjalo ayitula muntu wabulawayo angiboni ukuthi umuntu engabuya ezekwethula isigebengu saqeda abantu kangaka kwaphuma futhi sisiza lokuthi bathi abadoda esindebeni babulalela ukuthi bathi bethatha abafazi bangkhona beyandisa umhlobo wabo bezane nabafazi besindebeleni yikho lokho kulethele lapha ngosisi nyamala nje amanye amandebele echaya izandla angazi ukuthi angenwa yini akubone ukuthi umuntu lo uyasetshenziswa amen years kuze kufike kathesi kungala divulphu nimi nemathebeleleni sokusisi election sibuya sesituza lomkhwenyana umkhwenyana waqeda abantu ngiyabonga hlobo lwami.
Siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amapholisa ohlobo lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo. Umthetho welemelika awuvumeli ukuthi umongameli alahle amaphepha omsebenzi mahlayana. UTrump izolo ebusuku wethule umbiko ecothoza amapholisa esithi bekungadingakali ukuthi bazecwayisisa emzini wakhe ngoba abameli bakhe beke bakhuluma lawo amapholisa. Akwazakali ukuthi kuyini okutholakeleyo. Kolunye udaba, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisole ukuhlaselwa kwendawo eduze lesitichi samandla enuclear kwele Ukraine. Lezi nhlanganiso zithi lesi sitichi singahlaselwa kulakho kudala ingozi umhlaba wonke jikelele. Kodwa amabutho akwele Russia alandule ukuthi yiwo ahlasele indawo le esethe sayicala amabutho akwele Ukraine. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi impi yakwele Ukraine uyibona njani.
Yebo, msakazi, uPutin ngaphakathi eRussia njengoba nathi sengenje ngakuthinta lokho usesenayo i-support kodwa ke angakunanzelelanga ngesikhathi siya lapha neUkraine ukuthi kungenzeka yini iUkraine ithole ukusupportwa ngendlela ekuthole ngayo emazweni aseEurope nemazweni aseAmerica ikakhulu ukusupportwa ngezikhali ngoba yilokho osukusize kakhulu iUkraine ukuthi icishe ikwazi ukumelana neRussia. Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yoni America emhlabeni siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa ziyawulimaza nomnotho wasekhaya izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalithola usizo olwanele emazweni asentshona la kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubese senayo ezweni lakhe. Kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Hayi, siyabonga ke mnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidubaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.